ayimsebenzisi kube kuhle konke ngathi bekuqondile le ngoma zenduduzo ekade sihlatshelwa khonapho bezingoma lezane zokutshengisa ukuthi simoya munye njalo lesifiso esokuthi sibe labanye amaqhawe aza kuma beqonde nta njengomama uRonia Mdala.
Yiziphi iziphathamandla zebandla ebezikhona emfeni le?
Ngathi uthi ngelanga lakuqala sike saba lo acting president webandla le-MDC Alliance ubaba Welshman Ncube, saba njalo lo chairman webandla jikelele umama uTabitha Sikhokho Khumalo, saba lama national members uDesmond Makhaza, uGladys Masuku labanye abaningi ukuthi angazange ngiqede ukuthi ukuqamba amabizo.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi lizamkhumbula njani uMoyi njengesiphathamandla sebandla?
Umama uRonia Mdala zamkhumbula njengomuntu vele owayengavilaphi, wayengumuntu oqondileyo nta, wayengumuntu lwana ukuthi awuthandabuzi ukuthi umela i-MDC iphi, wawungathandabuzi ukuthi umele uhlangothi luphi, wayengumuntu lwana ongaziwo ukuthi ayiwulandela unyawo lukababimosonchamisa. Wayengumuntu lwana ongathanda unyeyo nxa kwakulithumba eselisinda lalihle libhotyozwe khonapho khonapho ayikhona kusasa. Wayengumuntu lwana okuthi nxa kwakumele kusetshenzwe abantu babesukumela phezulu. Wayengumuntu wayelothando kakhulu malunga enhlanganiso.